Ngokubona kwami angiboni ukuthi kulo mahluko ukuthi abantu bakhitshelwe ukuthi kulinywe utshani kumbe kuyenze irrigation. Okusobalayo ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi zeTshilongo zihlale khona pha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesisekelo sombuso omusha umhlaba wonke weZimbabwe kuthiwa i-state land. So at any particular time uhulumende omongameli nawulezizathu eziqathileyo ngoba abantu abeziqathile abantu basuse lapho bahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe benama-target deeds umhlaba abahlala kiwo. Ngesikhiwa singathi umhlaba wemakhaya awula tenya awula permanence. I-presidency siyibonile napathi esithathela khona amakhiwa umhlaba ngurhulumente bakhitshwa i-land act leminye imithetho eyayiprotekta ama-property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintsha ukuthi suthe izifiso ze-politics.
Udaba lolu lungafika emithethwandaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwandaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo?
Abantu bonke laba abahleziyo eTshilongo bazakhishwa ngoba ungabona even statutory instrument eyenziwe nguminister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals. So abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture. Yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke. Okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga. Then okwesibili umthethwandaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe i-court beseyacela into ethiwa i-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqumo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati welizweni ihloniphiwe. So ngokomthetho kule the two requirements e-spoliation ukuthi umuntu ube le-possession bebehleli khonaphana and bakhitshwe ngokungekho emthethweni.